Abenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUZ baxwayisa ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhla ka-20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo, abe-RTUZ bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane e-South Africa le-Zambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo eZimbabwe. Isikhulumeli se-RTUZ uMnumzana Nathan Mudzikirwa ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Isikolo zasemaphandleni azila manzi eduze okuthi abantwana besikolo bageze izandla bahlale behlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus. Ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lowo mkhuhlane we-coronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimta uMnumzana Tapson Nganunu Swanda uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sekonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokuxwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo namakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare ongumzali laye uveza ukukhathazeka kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Kuthiwa sithi-ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi-ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi-ke akula ma-end of year test akulani kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyikuthi-ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uZulu akhalaze njengoba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo ze-primary eze-secondary kanye lamakoliji sezizovalwa ngolwesibili kuviki ezayo mhla ka-24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uZulu kugciwane le-coronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe leli nyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhlala kulabantu abaningi kakhulu okungaba yingozi engabangela ukusabalala kwaleli gciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.